Sina, as ECC Council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is, even if we criticize the government, we may be able to criticize. Lape eyona khona, lape lahlela khona. But it can't be that every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate, or which is addressing those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. Nothing happens apart from it. For example, the issue of procurement, the city council, engineer, so, yeah, I'm not saying thing I criticize, but I'm saying as we criticize it, bring it home to a family setup.
Nanto utaba mnumzana Dube, uthini ngamazwi ka Councillor Mahla.
Yeah, ngiyamuzwa Mahla. Lapha ngabe ngama institutions akhona vele kuma sethu. There's a difference between government of national unity, the government that is composed of ama different political parties. Kathesi ebekhona ku Mahla, iqiniso bayala, besaba isandla siyasendisa chaba. Ukuthi khona bangalwakala vele siba two vocals. Ufena ngalisi kuba recola, vele kuyakritisayizwa. Not because criticism
Nanto udaba Councillor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues. I-opposition vele kumele ukuthi iphakame ithi khona lapho uhulumende obusayo isibandlela ibusayo elilahleka khona umhlonga kwenzela ukuthi laye athinteke ababuyele endleleni. Iqiniso lelo esingeke silibalekele kodwa okunye engithanda ukukutho kubalaleli ukuthi siyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna lokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye izinto. Mina ngakhulela ekhaya abadala babesithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifandini vela ku-treasury ka-minister we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angeke ngikhulumele amanye ama-councillor. Personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict record akuna muntu olelungelo lokurecall. Anizange ngizwe nemitshaba ngithekisa abantu ukuthi uzabarecall bangakhuluma ngohulumende. Thina sanika imandate ngoba uthabangu secretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsnezimuke of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma line kunje lokhu kukhulumeni kume kuphandle
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguTamika owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuTamika esihluka esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wasil under it ekhokhelwa ngupresident Westman Nokesi esiyaziyo ukuthi i-TPC So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singama-councillors e-3PC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Baningi yini abachothoza uhulumende kumbe bambalwa njalo libona ingani ngabelinye yini iqembu le-CCC engingathi uhlupho lolu lubhahe kangana.
Thina njengama-councillors sikhuluma i-opinion yethu ama-individual opinions nasi-debate. Kunezinye izikhathi lapho silama-debates khona esivumelana khona sonke njengabo council. Ukhansila mabutha raise nje ipoint sibone ukuthi le point iyaphila sokumelani ngiyisekele asukume ukhansila mdijga owezani PF ayisekele ivotele ibe yi-resolution elilayo ukuthi hayi thina we base our argument on public interest.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube.
Kungakuthi wamafisane ukuthi mina ngomuzwa ukuthi Mahlangu ugodo ngayo ukuthi okwenza benze lokho abakwenzayo iqhinga abaphuma lalo elokwenzela ukuthi mhlawumbe izinhlelo zabo ukuthi kusibulawayo zingaze zasalela emuva ngenxa yokuthi bazokudonselwana kulicebo ababuya lalo nabe kumele siqingele njalo lalo singathi iqhinga mhlawumbe lizagcina lithithi kusibulawayo because siyakwazi ukuthi linje lethu yonke into i-centralized nayo okuthi ibili ngangumlaleli wokuthi kodwa uyavalinari wavalinandlebu in two ways ngezindlela ezimbili basegcekeni ngangesindlela okwakuqala bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe likhusa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so sebewithi ngananzela kathi esingakhuluma ngama-3PC net mhlawumbe bangamahlandla amathaa kube sokusiba labo-blue movement ekukhanya kukhanya bangavuka so ngezinye indlela i-opposition politics isidivide selehlulene kakhulu so khonakhana kukwenza ukuthi bangabi lamandla kodwa yena bephuma le qhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana kwenze ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhava nasithi ubani okhathele kathana bona abadayo uhlale wasichaphisa wangichaphisaphisa lani yikho sele kwenza lokhana ukuthi bezingazani kuthiwa kabakukoni ukubona kwami ngapha uzangukuxotshwa ngapho esama ukuthi ngebandela ukuthi ngaba namandla okuthi kukhotshwe so sekumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifaye kuyenzekeyena ukuthi lawe ukuphithende ezinye uhamba ndawonye labantu labo njengakathi ngakhangele phansi kuyakuvamanga ukuthi ube lamaphathi lamazwi kodwa kathi emabile kulento ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but amakhoti ke be-overtend at any time bazoethi hayi kubanise likhozi bayabekwazi athathe amakhansilan angu amabili abhonge abanjwa izathu kwathiwa bala macala athize so khonokuyana lako ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngato besevanjile ngoba khona kufana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 labo 18 basozibekwazi zobavuka sebethethiwe so kathi abantu bahlalele evalweni ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godo
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe ngathi lo munye umbono but okumqoka enguvumayo yikuthi abalaleli babekwazi ukuthi efuthiphelayo ukuthi kubone ukuphendelani nabanye ama-resident angokulawa namanye ama-bodies atshiyeneyo basilande batshele kuma-WhatsApp group lapho esibhilonga khona ukuthi kungasifuna ukulawa yaphiphiwe ngendlela soyenzani soyenzani so bangasishawudi kuphela lapho esibona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibhonse indlela basiqoqeda amakhanda ikuthi ukulawa yaphumelela lo mlayo.